Unkosikazi Nosihle Ndlovu onguye owasungula inhlanganiso le uthe umcimbi lo bawenzele ukuthi bakhuthaze abaphila legciwane ikakhulu abantwana ukuthi nxa bephila legciwane le-HIV bayenelisa ukuphatheka enhlelweni ezehlukeneyo. Unkosikazi Sibulewe Mpofu owe Positive Living Association of Zimbabwe uthe bakhuthaza abaphila legciwane ukuthi bangafihli isimo sabo njalo bakhuthalele ukuphatheka enhlelweni eziningi ezigabeni zabo.
Inokuzenile esiyenzileyo imodeling leyi siyenzele ukuxotsha istigma phakathi kwabantu aba-affectwe yi-HIV labanga-affectwanga HIV ukuthi sibe ndawonye simodele sindawonye sixotsha khonokhwana ukuthi abantu bekhangele umuntu o-affectwe yi-HIV ukuze bengamnineli kathana kodwa bebone singabantu banye.
Osakhulayo ophila legciwane unkosazana Thandolo Nkosi Matete ngomunye othole umvuzo emincintiswaneni obukhona. Yena ke uthi wabanja igciwane ngo-2011 wahle waqala ukunatha amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni. Uthe isiphatho abasiphiwa esibhedlela asisihle ngoba bayathethiswa ngabongi.
Ngiqalise ukunatha ama-ARVs ngo-2011. Sikuthola ukuphatheka kabi emazibhedlela. Siluba lokusiba ukuthi abasiphathi kahle, basiharansa sometimes. And then okunye lasezindlini. Abanye bethu bayakhuluma izinto ezihlukene ukuthi uyathola ukuthi usephiwa inkomitsha yakho umngani wakhe khonokho asikuthandi because i-HIV ayithelelwana ngenkomitsho.
Kwele Zimbabwe igcikwane lengculaza labulala abantu abaningi kakhulu ngesikhathi kungakatholakali amaphilisi lemithi yokwehlisa igcikwane emzimbeni kanye lemfundiso yokuthi lanxa usutholakele ule gcikwane umuntu ulakho ukuphila okwesikhathi eside nxa engaziphatha kahle lokuthola imithi yama-ARVs. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.